Okokuqala, kuqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi i-budget nxa esethulwa ngumgcini sikhwama welizwe iyabe ingayisikho ukuthi yikho osokuyikho, iyabe iyi-proposal, yikho kuthiwa yi-proposal budget. So uyabe eyethula bese kuthi amalungu edalo lephalamende abe seyicubungula, babe sebekhuluma lapho abakusolayo ikhandakhande ize igcineke isivunyelene. So ngicabanga ukuthi-ke usuki bawukhulumile bakhalakhala kwasekusesiswa, okuyinto enhle ukuthi kunanzelelwe ukuthi abantu abalezinhle ezileni vali engako ezevalu engako ngabantu esibathi ngabacebileyo abanothileyo. So-ke ngesenzela ibhajethi leyi isukuthelisa abanothileyo ukuze kuncedise abayanga, kuyinto kulinyathela elihle kakhulu. Kodwa laphana kade sechala akhabemali yobushini esasivele kade singabhadali imitelo ezini lakudala ngoba kwakuthiwa sikubracket yabantu akuthiwa ngabantu abangabayanga. Vele ipasipoti ibivele ikade idula ilapho ekhona, kodwa-ke ngenxa yokuthi iZimbabwe idinga ama-services lokuphintiswa lekhephana kapasipoti kwamanye amazwe, kunzima ukuthi yehle kakhulu. Kodwa-ke themba ukuthi ngenye ngeminye iminyaka izame yehle ipasipoti ngoba ililungelo, iyincwadi emele wonke umuntu abe nayo. Noma kungathiwa kumbe abantu babhadale ama-$5 ipasipoti kumele ibe njalo, kodwa ilizwe lethu kalani lisike ukuthi lenze njalo.
Ye, siyabona ukubana okwenzakeleyo khona ukuthi ehlise ama-taxes kumbe imithelo le kade ethe yona izabhadalwa, kungani kuyamukelwe ngabanye kodwa abanye belokhu besithi hayi imali le iphezulu njalo yikwehluleka kukamphathintambo. Wena ubona ungani uyehluleka yini?
Indaba yezomnotho weZimbabwe inhle indaba phendule insumansumane eyokuthi sikakhangelele kakhulu ukuthi umnumzana onqube alungisise inxanxanxa lengxabangxoza ezindala kakhulu ezahlukiselwa ngo-1991. Ukuphambaniseka kwezomnotho welizwe kwaqale kudala khonale amazwe amabhenki la amazwe angasentshonalanga besinika into okuthiwa ngama-structural adjustment program owabuya khona isigumula sokuthiwa yi-SARS. So into umkhonomo wethu wazongezeleleka ngendaba yokuthi sesithethe amapulazi saba ngaphansi kwezithezo zomnotho. So asonto umnumzana umthuli ncube angavuka enelise ukuyisolva ngoba kunje kube umkhonomi okuthi only izintaphi kuthena abantu abaningi abangu-92 ekhulwini abaningi ngaba ngabantu abangasebenziyo, kutho ukuthi abantu bona labo kabatheli mthelo. So sileyo abantu abangu-92% yabantu abangabhadali amathe kodwa bekhangelelwe ukuthi balatshwe endedlela. So kutho ukuthi 8% ebhadala imithelo yiyo enakekela i-92%. So kunzima lawo noma ngobani angaba ngu-Minister of Finance ukuthi abambe isikhwama selizwe achazulule indlela leyo ngendlela ekhona. So mina ngithi ngomunye kuphinde ukuthi kunjalo kube nezithezo zemoto singadibhetha kuze kubuhle ukuthi zikhona kumbe kazikho, kodwa kwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lizwe lethu lifinyelele lapha sonke esifuna khona.